siyabonga Chris Lojonga le jona njane makhaya yekudivana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngohlangu la 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi mina ndzavota namhla hayi mina soze ngivote ngoba bengingakwazi lokuthi vele ibizo lami ngathi ngiyavota ama elections okugcina. Ibizo lami ngalifica lingekho. Njoba nabeza wina, yisengicabanga ukuthi izano yiso isikhathi sokuthi izijengisele ebantwini bakobulawa ukuthi iyabasupporta yini kumbe hayi.
Ukhetholo lamhla lokudinga amalungu ayidalela eParliament lamabhay elections luqhutshwe endaweni ezinhlanu kobulawayo eCholocho eHarare eUrongwe West lezinye.
Abantu bonke bezimbabwe abazembusi kazweli nabama human rights abantonto ukuthi sikwenza okusentenje fike sikhulekele o-idaida. Njengoba ngoba 14 ekwanisa amalanga angu-100 esiyifila kithi.
Amabandla ezombusazwe lawokholo azahlangana ngesonto eHarare emkhosini wokukhulekela umnumzana iTaitsa Mara yena oselenyanga ezintathu engazakali ukuthi ungaphi.
Abaphathi ntambo bamazwe abansundu baqale ukuhlangana ngesonto eJohannesburg kwele South Africa emhlanganweni wokwandulela owenkokheli zamazwe abo wenhlanganiso yomanyano we-African Union.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukhetho lwalamuhla olokudinga amalunga edalela eParliamente olwamabhay elections luqhutshwe endaweni ezitshiyeneyo kobulawayo ezinye izakhamizi kungeze zenzela imisebenzi yayo ezinye zesithi ziya kuyavota emini ezinye njalo zesithi bezingakwazi lokuthi kulokhetho endaweni zazo. UNothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indawo zokuvotela zivulwe ekuseni ngehola lesikhombisa kodwa iningi kuzulu emzini emakhokhoba empophoma kanye lephumula lapho okwethekele intatheli zestudio 7 belizenzela imisebenzi yalo engelani lokhetho. Emakhokhoba uzulu bechaye udwendwe esikha amanzi eStanley Hall engazihluphi ngokungena phakathi avote. Abanye bathi kuswelakala kwamabandla eMovement for Democratic Change kubakhuphe isifiso sokuyavota kodwa abanye besithi kuhle bayevotela ibandla leZANU-PF mhlawumbe lingavuselela idolobho bathole imisebenzi. Ekhuluma esempophoma lapho kuncintisana khona bamnumzana uStrike Mkandla wezaphu, uJoseph Chuma oweZANU-PF, uAndrea Banda oweTransform Zimbabwe, uSokhaya Mabhena oweNational Constitutional Assembly, kanye loTsibo Mkwena, uJoshua Mlambo, loVusimuzi Mabikwa abazimele bodwa, umnumzana Melusi Chuma osakhulayo uthi yena obengakayivota emini yantambama kodwa ahlala labo bese behambile ngoba bayizwile inkuthazo.
Namhlanje tukuyavota. Sizokuthiwa kumele siyovota, then maybe into zingatshintsha uma singavota. Engihlala labo abaningi bangikhona bahambile ukuyavota. Uma singakhangela kwamanje, so into zonke nje azihamba kahle. Kanti ningabona bonke bagcwele abanamsebenzi.
Emakhokhoba eStanley Hall, iningi labantu belizithengisela impahla yabo, abesifazana besemzileni wokufolela amanzi okunatha. Abadinga ukuvotelwa lapha ngabamnumzana uChinga Dube owezanu PF, uJonathan Ndlovu wezaphu, uWilson Harry Ndlovu wemabambo okusile Don, labazimele bodwa uJoanne Ndlodlo uSibangilizwe Msipha loSehlelo Nkomo. Unkosikazi Virginia Spanda ubesemzileni wokukha amanzi ethi laye uza kuyavota ntambama zokuyiwavala.
Ya, sasiregister Longback sahamba amalate hours. Andikuvelwa ngo-7. Labantwana beyela ugcwala emgwaqweni so ngoba hheyi siyatshontshelwa kakhulu ezindlini ngenxa yokuthi abantu abasebenzi. Into esizikhangelelezo ngezona.
Ephumula owayemeleli indawo engakaxotshwa ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Albert Mhlanga ungene kukhetho ezimele encintisana labamnumzana uGodfrey Malaba weZANU-PF, uJackson Lunga we-NCA, uNtando Yenkosi we-Transform Zimbabwe, labanye abazimele bodwa uZakhele Mpofu, Mishek Ncube noMorrison Maluso. unkosikazi nomagugu Nkomo uthi yena ubengazi ukuthi kuvotwa lamhla kodwa lanxa esezwile akayi ukuyavota ngoba wahamba kukhetho oludluleyo wathola ibizo lakhe lingekho.
Ukuthi kuyavotwa namuhla bengakwazi, but ukuthi bekuzaba lamavoti bengikwazi ngoba sasibona amaphepha efakiwe ezihlahleni lemdulwini. Ukuthi mina ngizavota namhla, hayi mina ngisoze ngivote ngoba bengingakwazi lokuthi vele ibizo lami ngathi ngisiyavota ama-elections okugcina ibizo lami ngalifica lingekho. Njoba nabezawina sengicabanga ukuthi izano yiso isikhathi sokuthi izitshengisele ebantwini bakobulawayo ukuthi iyabasapota yini kumbe hhayi.
Ezinye indawo ezilokhetho yilobhengu lamagwegwe lapho okuncindisana khona uMayide Impala owezanu PF, uLenard Mhike owe-TZ, uCaspar Svanda owezaphu, uJane Mbewe owe-Freedom Front Party, loNjabuliso Mguni ozimele yedwa. Eluveve uNtando yeNkosi Mlilo owezanu PF, uFanuel Chuma we-TZ, uMogeni Ntuli we-NCA, kanye labathathu abazimele bodwa, uMkhululi Nyathi, uWillias Dube, kanye loThembelihle Sibanda bayancintisana. Ukhetho lolu luyingxenye yalolu oluphathwa endaweni ezilithumi lasithupha elizweni lonke. Indawo zokuvotela zivale ngehola lesikhombisa khathesi ntambama, osokukhangelelwe ukuthi ukubala amavoti kudle kuqale lamhla. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kunjalo nje eHarare, ukhetho luqhutshwe bebalutshwana abantu abavotayo iningi belisiqhubela imisebenzi yokuthengisa. Kubika uMavis Gama.
Abatsha laba iningi labo abaphila ngokuthengisa belisiqhubela imisebenzi yalo lisenza angani veleka kula khetho. UNkosazana Thokozani Chuma wasekuwatsana uphila ngokuthengisa ezitaladeni edolobheni leHarare. Umathimuthi akazange azihluphe ukuyavota ngoba engasiboni isidingo.
Hayi mina hambanga ngoba ama-election vele kunini sivota kodwa abe ngeko friend fair vele sebekhulumile ukuthi bona sebewine. So angiboni kule sizathu esothi ngivote.
UProsper Sikizo waseHighfields oleminyaka engamachumi amabili lantathu laye uphila ngokuthengisa amabhanana phakathi kwedolobha. Isizathu sokuthi engayivota lamhlanje uSikizo uthi ubone engalahlekelwa inzuzo lapho elindele ukuvota.
Nyakuhamba manxa imisebenzi ingazuzakala, nyakuhamba kuyavota kodwa manxa kungena msebenzi angihambi, ngiyabonga uzihlalela kodwa akule enye inkinga ngayenza. Ngiyabonga uzihlalela ngidinga izinto ezingazipikisa.
Inhlanganiso eziphatheke kundaba zokhetho zithi akuba mangalisi ukungaphatheki kwabontanga ngobunengi kulolu khetho ngezizathu ezimbalwa ogoqela ukuswela ulwazi phezu kwalo. Ophethe uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni ye-Election Resource Center, uMnumzana Colin Chibango, uthi lokhu yikho abahlezi bekutsho njengenhlanganiso ukuba abasakhulayo kumele bafundiswe ngokwaneleyo ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho.
Abontanga abaleminyaka eku-18 kufika ku-25 abakho interested ngezinto zokuvota, izinto zama-election, abakwazi ukuthi iZEC imeleleni, abatrust iZEC, abafuni ukuzwa njalo ngezinto zokuvota.
UMnumzana Nkanyiso Maqeda uthi unanzelele laye ukuba ontanga bengathakazeleli ukuphatheka kukhetho.
Olutsha kukhanya kabahamba ukuyabhalisa amabizo abo njalo kabazazi indawo zokuyabhalisa khona. Kuyasimangalisa kakhulu njalo kuyasidanisa ngoba abatsha i-future yelizwe isezandleni zabo. Kuyafisakala ukuthi kungani bona abatsha singazama ukudinga indlela zokubazisa, sibakhuthaze njalo ukuthi bahambe bayebhalisa ngoba ilizwe leli impumela yabo isezandleni zabo.
Lolu khetho lwalamhla luza ngemva kokuba abebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai lixotshe amalungalo alitshumilane sebexabene bahlubuka kulelo bandla. Kuthele ZANU PF lalo lixotshe amalunga amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukusenjalo uMnumzana Believe Gawule okhankasela uMnumzana Jonathan Moyo webandla leZANU PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele ephalamende uthi ukhetho luqhubeke kuhle kulesi sigaba. Uphikile imbiko ethi kwezinye izigaba zeCholocho abantu bekufanele bevote bekhokhelwa induna yesigaba sabo kanye lesiphathamandla sebandla leZANU PF lokuthi omunye endaweni yezabagwadi uxotshiwe ngoba eloba amabizo alabo abavotileyo.
Ukhetho lokuhamba kuhle kakhulu, luqhubeka kuhle kakhulu, njalo luqhubeke kuhle kakhulu lekufeni abantu bebuya sile ngobuningi bawo kuma polling stations lapha. Njalo umsebenzi ukhanya uhambe kuhle kakhulu kulokuthula, njalo abantu belandela imithetho naleyo edingakala yenziwa iVAC, futhi abantu bengabuyi begqoke iregalia, njalo abantu njalo kungabi ama-posters duzane ama-polling stations ona umthetho nalawo olandelwayo weVAC yonalala. Wakhanya abantu bewulandelile kakhulu silo kumangalisayo ngokubona abantu. Njalo into engiyithabele kakhulu yikuthi nginanzele ukuthi kube lokuthula, njalo abantu bezihambela bekhululekile bengathunywa ngamuntu ukuthi bayevota, abantu bezikhululekele besiyazivotela nje bekuchelesile. Uba uthi nxa uhlangana nabantu bevela vota ubazwa nje bekhululekile, nje ubone ukuthi hayi ukhethe lokuthula njalo lokukhululekile.
Akuphambanisanga naye izifundo njengokuthi lapho kuvotelwa khona emcetshwa primary school,
ubona ngale abantwana ezikoleni lapha baqhubeke befunda, akuzange kumise ukufunda kwabantwana. Njalo ngibona ababalisi abaphathi bezikolo bebekulungise kuhle khonokho, ngoba ngibona kwezinye indawo abantwana bebefundela nje phandle, kodwa izifundo ziqhubeka kujayelekile nje ukuthi abantwana bafundele phandle nje ezihlahleni nani nani ngaphansi kwezihlahla mthizi kwezihlahla, kusiya ngokuthi nxa mhlawumbe izindlu zabo indlu yabona leyo abayisebenzisayo yiye akuvotelwa khona. Akulama-complaints, akulani, kanye yonke into nje izihambela kuhle kumangalisayo.
Bekulo mbiko ophuma kwinhlanganiso ezizimeleyo njengalo we-Heal Zimbabwe ethi yona abantu kuthiwa bevote bengamaqenjana belandela indlela ibandla lakho elithi bevote ngayo belabagcina isihlalo babo le nduna.
Yikuthi abantu bayakhuluma izinto lezi, kodwa ke mina angikwazi khonoko ukuthi kuvelela ngaphi ukuthi kuthiwa kunabantu abahamba besiyamiswa ngabaphathi nakumbe nabazobhuka. Mina angihlangananga lakho, asikwazi thina epathini yethu khonoko. Nakukhona abakubonileyo, hhayi bengaza phambili bakutho ukuthi bakubone ngaphi. Njalo mina angikwazi epathini yethu asilakho, azange sicume muntu ukuthi akambe ekhokhela abantu besiyavota. Lokho ungabana ungabe nxa kungumuntu ozenzelayo okwekhanda lakhe, akungaba ngumuntu ozenzelayo okungekho okungaveli kuZANU-PF. Kodwa njalo kumangalisi ngoba kulabanye abavele babele njongo yokuthi bangcolise ukuthi uhlelo luhambe kuhle, babefike befuna ukuphuma le into ezathiwa ebambekayo abazathi beyikhulu beyisebenzise phambilini.
Umnumzana Believe Gawule okhankasela umnumzana Jonathan Moyo webandla leZANU-PF oncintisa ukhetho lokudinga ozamela iCholocho North edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amabandla ezombusazwe lawokholo achiyeneyo azahlangana ngesonto eHarare emkhosini wokukhulekela umnumzana Itayi Zamara, yena oselenyanga ezintathu engazakali ukuthi ungaphi. Umthandazo lo uza ngesikhathi umanyano we-European Union usola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukudinga uZamara ngamandla. Umnumzana Zamara ubikwa edunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende weZANU-PF. Sixhume umngane kaZamara umnumzana Charles Nyoni wachasisa okunengi ngomkhuleko wangesonto eHarare.
Ye, lo mhlangano nje umhlangano wombambanisi wabantu bonke beZimbabwe abazembusazwe nabama-human rights bamansonto ukuthi sikwenza okusonto nje sike sikhulekele o-Itayi Zamara, njengoba mhla ka-14 ekwanisa amalanga angu-100 esiyesiyelakile.
Uzabe ungaphi umthandazo lo njalo likhangelela ukuthi kuze obani njalo abantu abanganani?
Uzabe usenzelwa eZimbabwe Grounds lowo mhlangano, njalo kunxuswe ama-civic organizations wonke aseZimbabwe kanye lama-embassy wonke aseZimbabwe, lama-political parties abahlanganisela i-MDC, PMDCN, Renewal, bamaconis MKG bengabe ama political parties kanye lama independent lamanshonto nje wonke alapha eZimbabwe kanye labahlabeleli ama artists babe bekhona
amapolisa ona athini ngokunyamalala kukaZamara liyeke likhulumisane lawo na
amapolisa wona ngokwawo kakho-operate ukuthi nje ancedise njengokuthi okwathiwa ngabezomthetho ukuthi basincedise ukumdinga bebe be-reporta every after every 2 weeks ngifikisela ikhothi zepathise lokhu ngabakakwenzi njalo vele ngabala ekthini abayenzayo so siphonge ubakhangela nje ukuthi bazafika nini kwezithuleni
umnumzana Charles Nyoni ngumngane kaItayi Zamara sixoxela eseHarare
kuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe lamhlanje ukuthi luhambe njani
thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane.
Umongameli Nkurunziza wekwele Burundi wazise ukuthi ukhetho lokudinga umongameli soludluliselwe phambili ngemva kodlakela olulokhu luqonga lokutshengisela kwabantu besola inyathela lakhe lokufuna ukuncintisa okwehlandla lesithathu. Lolu khetho belumele lwenziwe mhlaka 26 kuyona le inyanga ngakho soluza kwenziwa mhlaka 15 ngenyanga ezayo ngontulikazi.
Inhlanganiso eqondisa ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA ithi sizake imise uhlelo lokuncintisa ukuphiwa ithuba lokuthi umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba we-2026 World Cup ngenxa yokuhlolisiswa kwalenhlanganiso ngabezomthetho ngamacala okufunjathiswa lokungethembeki. Lokho kubikwa emhlanganweni lentatheli zindaba kwele Russia lamhlanje.
Abaphathi ntambo bamazwe abensundu baqale ukuhlangana ngesonto eJohannesburg kwele South Africa emhlanganweni wokwandulela owenkokheli zamazwe abo wenhlanganiso yomanyano we-African Union. Lanxa ziziningi indaba okuxoxwa ngazo kulo mbuthano, izizalwane zeZimbabwe zona zithi zifuna kuqakathekiswe ingxoxo ngodaba lwe-xenophobia, umbuso ohlonipha intando kaZulu, lokuthi omongameli bengavunyelwa ukubusa okwedlula iminyaka elithumi. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhlangano womanyano wezizwe zonke zezokazi le-Afrika oye-African Union oqale ngesonto kwele South Africa uqhubekela phambili. Iningi emhlangano kulombuthano ekhokhelwa isiphathamandla zeZimbabwe njengoba umongameli Mugabe kunguye umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union. Lomhlangano oqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabesifazane uqhutshwa ngesikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lelihluphe esijeneyo ezibalisa izimpi emazweni afana le-South Sudan, ukuhlasela kwabomalocatsha emazweni afana le-Kenya, ukwalela esikhundleni zombuso kwabomongameli abafana loPierre Nkurunziza kwele Burundi, izenophobia kwele South Africa, imikhuhlane, ubuyanga kanye lokusilela kwemsebenzi e-Afrika jikelele. Inkokheli ze-African Union zithi zonke lezi ndaba kuxoxwa ngazo kulo umhlangano. Loba kunjalo izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zithi kule ndaba esemqoka abafuna ziqakathekiswe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Ncube uthi njengezizalwane zeZimbabwe kabathokozi ngendlela ababuswa ngayo.
Abantu bakithi bayafa besizama ukuya phesheya behamba ngey'kepe, abantu base-Afrika bayabulalana, kunezimpi, kunabo Boko Haram, kune-terrorism in Kenya. I think all those things zikhozwa ukuthi akula bukhokhela obuqotho e-Africa. We must go back, stop blaming inhlanzi ezibolile, kodwa sicheke ukuthi ifriji yethu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Busani Balakwe uthi okunye kufanele kukhulunywe ngakho kulo mhlangano ngumkhuba wokusetshenziswa kwehlelo zikahulumende, amapholisa lamasosha kujeziswa labo abangavumelani lombuso okhona. Lokhu uthi ngumkhuba hatshi oseZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe uzokazi leAfrika.
Mangabe bengacebesana ngokuthi basithungamele hayi ukusibusa ngesilungu okuthiwa i-good political governance kungaba ngcono kakhulukazi. Yikho lapho kuqala khona phela ukwesaba abantu lokuhlonipha amalungelo abantu. Nxa kungenzakanga lokho cha ayikho into engenzeka kuyoqhubeka kunje nje belokhu bembambathana besona kusiya phambili.
Umnumzana Nkosini Juma yena uthi afuna ukukuzwa kulomhlangano yikuthi inhlanganiso ye-African Union iza kwenze njani ngomkhuba osuvamile kwe-Africa ukuthi umuntu angangena esihlalweni sokuba ngumongameli akasafuni kuphuma kuthi ke kungaba khona abathi abahambe abadlise imbuya ngoluthi. Uthi isibonelo semqoka kulolu daba yikunyamalala kwentathelo yeZimbabwe u-Itai Dzamara eyaduma kakhulu ngokukhuthaza umongameli Mugabe ukuthi akehle esihlalweni.
Bake bakhangelisise indaba leyo ukuhlala ama-president ezikhundleni. Kungabe lo president o-violate constitution, president i-two terms yakhe siphelile. Efune futhi ukuthi amend constitution aqhubekele phambili.
Inkokheli zamazwe e-Africa phansi kobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe zikhangelelwe ukuquba owazi omhlangano mhla ka-14 lo-15 Hlangula, lapho ezathatha khona izinqumo ngendaba zonke okukhulunywe ngazo kulomhlangano. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silifake ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna uMasuku owesigaba seMadopo. Ngiyalamukela kuhlelo. Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kumi njani ngendaba zendlala khona ngapha?
Abantu abaningi abazuzanga indlala.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi baphila njani njengoba usithi abazuzanga lona?
Abanye kathesi baphila ngokuhamba kubona abazuzayo lokudla bekela ukudla bebancedisa ngalokhu langalokhu. Abantu abaningi bonyaka indlala ikhona, asikwazi ukuthi kungakwenziwa njani.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa okufana lokuthi abantu balime okunye okungalimeka kungelazulu?
Kungelazulu amagama ngawakho. Ama-regression anganceda abantu amadamu, kunziwa amadamu, abantu balima ama-regression. Akula into enganceda abantu ngoba izulu bathisa lisekho. Lithi kunaka luliyana lapho liyiqeline lapho liyiqeline lapho, akusafanani nakuqala.
Khona kokucela kwabaphezulu kwakusenziwa ekadeni akuncedini lezi nsuku?
Ya, abantu umqumo akusikwa basawazi. Sabantu abasuka basawazi. Kwakuthi ngesikhathi lesuka-Agasti baqalisa ukuzila konke yonke into ilungise. Ngo-Agasti, September, kulungiswe konke lokhu kubikwa. Kumile egangeni lapha kula yihlahla ezomilile. La malimbu abugcwele emagangeni lapha kudotshwa, konke amaplastiki agcwele emagangeni lapha kudotshwa, kujishwa. Abantu abaningi abasakwenzi khonokho.
Wona amasiko engalandelwa kuhle kugidelwe izulu, libona ungani lingeza yini?
Babecela abantu kugidela izulu labatshumayeli labo babetshumayele ekuseni bavuke kuseni kusatshumayela ucela izulu. Izulu iyacelwa phela, iyacelwa kuningazi
manje pho
yinto yokuqala ukucela izulu, yinto yokuqala ngagasi kutimba ucela izulu.
Manje pho kathesi okubangela ukubana lingacelwa kuyini?
Lokho kakutshela kunzima kakhulu ukuthi ngicace ukuthi kuyini. Inhlonipho kayisekho, inhlonipho kayisekho umhlaba wonke, inhlonipho kayisekho umhlabeni.
Lingasitshela nje ngamafitshane ukuthi lithinda?
Ye, kanti kudala abadala babekwazi ukuhlonipha, babehlonipha, inhlonipho ikhona. Nonkulunkulu ubhala isintu ukuthi hlonipha, hlonipha. Kuhlonipha inkalakati, abantu abasela ndaba nomuntu sebesenza lezinto ezinhle ezingafanelanga kunkulunkulu ukuthi zenziwe. Umhlaba usungcolile, akawubona ukuthi umhlaba usungcolile. Singasazwa umhlaba ungenzi phela. Sasihlonipha, kwakuhlonitshwa, umhlaba wawuhlonitshwa, lo muntu uyihlonitshwa, abantu ongasahloniphi.
abafana labo kansila kunye lalabo abadalele parliamente bayaliphathisa yini ngesikhathi lesesendlala?
Ye, hayi baphathisa.
Baphathisa ngani?
Bahamba bekhuluma lo DA, uDA etshela uminister abakhangela ukudla. Baphathisa, usho baphathisa. Njengoba lenhlanyelo baphathisa wonke fertilizer baphathisa, lokudla lwaso kule ndlala baphathisa. Ukuthi nanti ukubona njani khona ngapha?
Hayi,
laZimbabwe abantu abasoze bafana nebheli ndlala. Leli khona ngapha ngaphezulu, lapho lalapho kubikwa njani?
Hayi, lathi siyezwa nje abanye ukuthi bayakhala besithi bona kungani kusetshenziswa ezombusazwe lapha kuthiwe nxa ungowebandlaleli asikuphukudla, asazi ukuthi likubona njani khona ngapha.
Hayi, ngapha ngithi asikwenzi lokho. Angazi kwezinye izigaba kusenziwa. Phela isisi wafika ukuthi wena umbusa uyiliphi ibandla. Isisi. Umuntu wonke semhlabeni fanta sizukudla. Singalandela lokho ukuthi wena uyiliphi ibandla, wena uyiliphi ibandla. Abantu bangafa phela. Yiwa abantu bangalelo bandla, lelo bandla. Kodwa ngabantu bani, ngabantu benkosi bonke. Yikho sokukhangela ukuthi izinto.
Hayi, bekukuhle ukuxoxa lawe baba. Ungavaleli sabalalela.
Hayi, siyabonga.
Hayi, lathi sibonga.
Siyabonga kodwa inhlonipho fanti bekhona kakhulu inhlonipho. Sikhathi sedlule fanti sihlonitshwe.
Leyo ke induna uMasuku owesigaba seMatopo ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi basakaza bahla abathendekayo. Singakhuluma size sivuze amathe ngendaba zasekhaya eZimbabwe. Mina ngiyazi amasotsha ethunyelwa kwamanye amazwe ukuba bayolwa impi khona, hhayi ebantwini bendawo. Kanti kuyaliwa na ingabe i-5 brigade sibuyile futhi yagcina ngalokho eyakwenza eBhalakwe, umsebenzi longo wamapholisa hathi amasotsha. Izikhulu zethu maziyeke ukuhlukumeza abantu, elokugcina bazosala bebusa izinyoni ngiqinisile. Obhalayo ngumtekala eKrugersdorp.
Ye, ngabona umlaleli lapho ukhuluma ngabathengisa izitaladeni, ama-vendors okwakuthiwa bazaxotshwa ngodlini. Omunye ke umlaleli wethu uthi, salibonani basakazi be-Studio 7, ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo, ngithi qhubekani liye phambili. Igama lami ngumelusi Moyo eKhezi Wonyongolo.
UPatson Ndlovu oseGoli uthi yena niyenza umsebenzi omuhle bakithi, qhubekani kanjalo. Siyabonga Patson.
Umlaleli wethu Vusumuzi Sibanda yena uthi, salibonani Gibbs, singiyajabula ngomsebenzi wenu omuhle kangaka, qhubekelani phambili, thina sithwele nzima ngabahuquluzi la ekhaya, akusamanga kuhle ngezani isiPF isiyodwa sesibuyela emuva. Njalo ngithanda ukubingelela umfowethu okobulawayo uWilson Mhlanga, lo mfowethu oseGoli uThulani Sibanda, lo sisi osechiretsi uNaveji, labanye bonke abangaziyo. Ngiyabonga.
Siyabonga balaleli bethu abathandekayo, qhubekani lisithumela incwadi zenu, ingabe liyabulisa abangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo ezigabeni zenu. Isikhathi sesidliwe ngomangoye, kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili.
Ukhetho lwalamhla olokudinga amalunga edalela ephalamende olwama-by-elections luphathwe endaweni ezinhlanu kobulawayo.
Amabandla ezombusazwe lawokholo atshiyeneyo azahlangana ngesonto eHarare emkhosini wokukhulekela umnumzana iTai Tamara, yena oselenyanga ezintathu engaziwa ukuthi ungaphi.
Abaphathintambo bamazwe abensundu baqale ukuhlangana ngesonto eJohannesburg kwele South Africa emhlanganweni wokwandulela owenkokheli zamazwe abo enhlanganiso yomanyano we-African Union.
Hayi, hlukane mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.